Angala Pumalenda. Angala Pumalenda. Ashona Lenda. Angala Pumalenda. Angala Pumalenda. Ashona Lenda. Uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Amapolisa asexwayise uZulu ukuthi eqaphele amasela antshontsha ngokuhuga abantu ebulenjini be-internet esebenzisa inkundla zokuxhumana ezifana leWhatsApp leFacebook ebakhuthaza ukuthi batshale izimali kunhlelo thize ezizabalethela inzuzo ephezulu. Lumbiko uza ngemva kokuntshontshelwa komsekeli kamphathi ntambo wezomvikela umnumzana Levi Mayihlome ngumuntu ayecabanga ukuthi ngumngane wakhe omthumela umbiko enkundleni yeFacebook. Ngokubika kweZim Live, uMayihlome wantshontshelwa imali engange $850. Ubusela obunje bubhahile kakhulu enkundleni zokuxhumana futhi buza ngendlela ezijiyeneyo. Ukuze silimukise umphakathi, sixoxe lengcwethi kwezokuxhumana ngemitshina yakulezi nsuku, umnumzana Robert Ndlovu.
Hayi, ngiyakubonga kuba uhlelo. Iye liqiniso ukuthi abantu bayenziwa izimali ebulenjini lapha, kodwa awuqali namhla phela kwintolokho, into endala le. Ungavela ubona ukhontakthwa ngumuntu ongamaziniyo uzivuza ukuthi umuntu lo uvela ukukhontakthelayo namasikamazi ayakuthanda kakhulu uphumba kokuthutha then okwesibili layinjala bezithenzile ukuthi if it's too good to be true it's probably false. Into yabo zithenzisa khona abo vele imessage yabo ukukhuluma yabo konke lezi zinto into engeyenzakale kahle kahle okuthi asiwine 5 million rand akuthi umbani komuntu singazwine 5 million rand. So ama offers anjani into ababuya nazo yini okunye abantu bakhona abahlala bephithekile bajahile xa bebona imali babekuwuxheshalele uyakwazi ukuhubha iyongababeke bathathe futhi bahlala bezele ijahile bele-pressure ukuthi hhayi imvele kokuthi kuzohambile kahle.
Nxa umuntu ethe wathola umbiko ovela emuntwini amaziyo kumbe acabanga ukuthi uyamazi esithi faka imali njengalokho okwenzakale kuMayihlome, kumele enzeni ukuze abe leqiniso lokuthi kantshontshelwa?
Okwenzakalayo kulindawo yokuthi umuntu uyabe nje kuthiwa yi-impersonation uyabe wena eyazi impilo yakho ukuthi hankomo umngane wesimanda asapotha ithimu njenje i-Arsenal esazi kakhulu ngayo kokuthi uyahamba kwi-intanethi evele i-account ngegama lomuntu omngane wakho sela amapikture asezoyaswele ngoba vele uyahamba kuvela phana ipeji yakhe wathathe wafake ku-profile yakhe. So nxabe nomuntu ongananzeli uyakhoza ukuthi ungananzeli umuntu lo ujoyine yini i-Facebook anayo ekubhalele ku-WhatsApp inamba leyomuntu omasi. So indlela kanye mina engiyazi esebenzayo nxa uthule amamessage anjalo yathi ngifonela sikhulume lokho kuyasebenza it works every time because no scammer will call you and bese kashayela ubekwazi ukuthi hhaa ufuna ukushasha izinto impendulo zakuphakeni izakutshengisela ukuthi umuntu lo vele bezokushayela imali and then okunye kuthiwa i-investment fraud le kule-online trading kule-cryptocurrency trading these things are real and they are working. Kodwa laba abagila i-internet and babona ukuthi abantu njani bafuna i-Christmas in general so uyakuthembisa ukuthi la wafaka okungaka uzakuvuna okungaka kodwa kumele ukhangele ukuthi in reality angezuthi ufake idola uzothaka yaba i-1000 sama-strain umuntu azikhazi fake i-100 yaba 5000 khona kumele uhlele i-chape hayi kulanto enjalo ungakusibeka kuqala ba usithi hhayi amhlophe imali yasesinisinjinje sinjehayi sizafika ku-10,000 kumbe kubani ukuthi ufike fake enye imali sothatstage vele awulini.
Iziphi ezinye indlela ezisetshenziswa kakhulu ngamasela ekugileni imikhuba abantu okumele baziqaphele?
Itekhnoloji itshintsha nsuku zonke so labo bayaguquka. So umzekelo zingawunika like ngithi ama-job scam into yomsebenzi ukuthi khonkhona kufunakala abantu abangaka kunje kunje umsebenzi onje guarantee zawenoweyo ngepoland or kwelinye ilizwe kodwa kuze sokuthiwa khona kodwa kumele ukhokhe nelimisa lapha i-500 ukuthi ibe express ukuthi u-East sisebenze amaphepha akho omsebenzi masini kodwa hhayi i-500 inganiya kuba be khipha i-350 ngaphana kudlala ngqondo zakhona siyawela ku-350 down ofa i-500 inini ama-job skills then I'm sure leyo abantu bayayazi aphela i-email phishing laba bakuthumezela khona ilinki ekulenjini ukuthi ungahlaba khonaphana kuyobe indawo kwesinye isikhathi bayabhala ngani ibhenki yakho befake ngani i-Facebook bine ama-pyramid schemes lapho uzacela wena ukuthi ungakhipha 20 dollars then usuqhatha abanye abayi-5 zabo baqhatha abanye akula prostitution trailer
bakithi kuthiwa olendlebe uzwile liqaphele lolo bekulohlelo liphuma lendaba litshone lendaba besixoxa lengcwethi kwezokuxhumana ngemitshina yakulezi nsuku umnumzana Robert Ndlovu thiyeni indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungamile Nkomo
siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo ungadinelwa kusasa
Ngiyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotendane kuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.